Ngonhlolanja omnyaka odluleyo oka-2022, iKhansile yakoBulawayo yaqala ukusebenzisana lekampani ye-Tendi3 International ekubhadaliseni ukupaka izimota edolobheni lakoBulawayo. Lesi sinqumo sesidale ukukhonona okukhulu kuZulu. Amanye amadolobho anjengele Harare lakho izimota ziyahlawuliswa, kuthi nxa imota ingahlawulwanga iyabotshwa ibisibhadaliswa amadola eMelika alikhulu lamatshumi amathathu, $132, ukuthi ikhululwe. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi amabhizimusi amaningi asebaleka edolobheni esiya ngaphandle kwedolobho ngenxa yemali zokubhadalela indawo zokupaka imota.
Kulama-businesses anjengama-banks, ama-business anjengama fast foods outlets or ama-business angafuniyo ukuthi umuntu epake okwesikhathi eside. Lawo ngathi they are fairly not affected. Ungakhangela indawo ezinjengabo Heffley's and i-traffic ayijwayele ukuba khona. Ayisekho ngoba abantu are trying to run away. Ungakhangela njalo le occupation yama buildings, i street esinjenge 5th street, u 12th avenue kusiyafika ku 6th avenue, wawungatholi ishop eba vacant. Kodwa kathesi nxa usumuva around uzathola ama shop athize.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi izitolo eziphakathi edolobheni azisatholi abathengi ngoba abantu bebalekela indawo zokupaka imota endaweni ezibhadaliswayo.
Eqinisweni ama-parking fees lawa asechayela amanye amabhizimisi ngoba khathesi abanye abantu sokunzima ukuthi aphonge ukungena nje le moto edolobheni. Ungananziya abantu asebepaka imota phansi ngapho usiza kubo-Bart Street. So uzathola ukuthi umuntu lwana ngenxa esengena usengena adinga izitolo eziseduze, kusitsho ukuthi ezinye izitolo eziphakathi le for sure sezilo hlobo ukubana zitholi abantu abangathenga kizo. Kuthi lalabo ama-venders abase-CBD labo ungananzela bahlezi endaweni nje begcwala iganga lonke.
Unkosikazi Pretty Mpofu, omunye wabathengisa emkambo, uthi ikhansili ifaka indawo zokuthengisela khatshana kulabantu.
Ama street vendors yebo liqinisa ukuthi sebegcwele ku CBD area. Okwenza kwenzeke lokhu ukuthi i city council lapho efaka khona abantu ukuthi bathengisele khona akula business. So ama street vendors kusuka kube ukuthi lapho oku CBD khona kule movement kakhulu yabantu, kule traffic too much yabantu, so kuba le business. Angeke ngithi ukuthi aphambanisa ama registered business ngoba sithi i customer ithenga lapha ezwa ikhululeke khona, and laphandle kuma street vendors uyathola ukuthi izinto zicheap okudlula phakathi ema shop.
Unkosikazi Helen Khumalo, usomabhizimusi koBulawayo, ukhuluma ngenguquko elethwe zimbadalo zokuthiya imota endaweni ezihleliweyo.
Ama-parking fees la sesehlisela i-business. Mina thesingirana i-restaurant, abantu bebefika bazidlele kuhle bengajahanga, baphinde bafune ba-odele okunye phezulu. Kodwa khathesi abantu sebe-mindful ngesikhathi, nxa ukudla ungangani vele sokuphuzile ligcina selixabana-ke le-customer, ngoba umuntu abe segijima esekhangela ukuthi itikiti lakhe kanti livele li-expire sikhathi bani. Thina besifisa ukuthi aluba nje i-council yakhangisisa i-charging system yabo yona le parking, lathi isifake isi-include nxa maybe kusenziwa izinqumo zona lezi zama-prices zona lawa, lathi sibe involved kwenza ukuthi sibonisane, ngoba khathesi ubulala lathi thina ngapha abantu bama-business.
I-council yakoBulawayo yaqala uhlelo lokubhadalisa indawo yokupaka izimota edolobheni. Ngokufanayo, ikhansili yedolobho leHarare layo yaqhatsha ikampani yeCity Park ukuthi ihlawulise ukupaka edolobheni okusolwa kakhulu nguhulumende, bethi kuyadula ikanti laba amabhizimusi bayakusola lokhu. Abanye abalezimota zabo bakubona kunzima kakhulu lokhu ngoba kumele bebhadalele izimota zabo, ngokunjalo amabhizimusi ayawa kancane kancane. Indawo zokuthengisela ezafakwa ngukhansili zaliwa nguZulu ngoba zingekho endleleni zabantu. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.